ukufika kukaMnumzana uPelekezela Mphoko lapha nalonkosikazi kamuyi uGrace uGrace Mgabe lapha ukufika kwakhe kwi-inauguration kutshengisela khona ukuthi kukhona ukuxolelana thize asebakwenzayo ngoba nxa ukuthi sebesenelisa ukuthi basondelelane ngale ndlela ngoba njalo uMphoko nxa sikhumbula ukuthi uMphoko sesambona betshengisela ukubambana betshengisela ubumbano ngesikhathi sama-campaigns engithemba ukuthi ilapho kwaqala khona ukubonisa ubudlelwane babo ngoba njengoba sesazi ukuthi kuqala kwakule lunga elela Khosta kule lunga le G40 okwakuyinto eyayikhanya ivusa umsindo omkhulu kakhulu isenza ukuthi bengathi abazwani kahle njalo ungathi ababoni ngasolinye kodwa ke ukufika kwabo siza kuthatha ngaleyo ndlela ukuthi okusho ukuthi sekukhona uxolelwane osalwaba khona lokuhlalisana phansi lokuthi bakhulumisane baqande indlela yokuthi baqhubekela njani ngempilo zabo kwezopolitiki.
Khona ukuthi umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa simbone esiya eZimbabwe enye inkokheli yeSADC ingayi ngenxa yendaba yempumela yokhetho. Ukubona njani wena ukwenziwe nguRamaphosa lokho?
Umnumzana uNelson Mandela wako wakhuluma esinye isisho ngelinye ilanga lapho owayekhuluma mayelana ngodaba lokuthi kungani ezwana labantu bafana labo Fidel Castro okungani ezwana labantu bafana labo Yasser Arafat kukathi engathi njalo ephinde njalo aqamelane labo luhlu lwama Western ngikhuluma nje lolu daba ngikhulunyiswa ukuthi uMandela wathi yena umuntu wena ongayezwani laye akutsho ukuthi lami ngingezwani laye okuyinto etshengise sobala ukuthi nxa ukuthi amanye amalunga eSADC elo lunyuvu oluhlukeneyo noma kukhona okunye abakubonayo okuhlukene kulokho yena akubonayo akumnqabeli ukuthi yena ahambe ayefika kulenhlanganiso yokugcotshwa kukapresident ukuthi ba ukuthi ayemhalalisela ukuthi aqhubekele phambili ngokugcotshwa kwakhe ingakho yena usho ukuthi ulumbono wakhe ohlukileyo kulalaba abanye abe SADC ababona ngezinye indlela.